multi-currency liya introduceswayo isilethela uduvo olutsha thina njengezisebenzi loba nje abantu bajabula ukuthi izikolo zavulwa izibhedlela ziyasebenza kamanje ukudla sokukhona ema-shelf abaku-business labo bathi hhayi kukhanye ngani kuba ngcono batsho njalo thina ngathi esisebenzini sithola ekupheleni kwenyanga ekupheleni kweviki kasinikwa holo singakhangela amakhampani anjengabo-railway izisebenzi 7 months old ama-salaries namanye ama-private companies athize sabanye sesizama ukubophisana labo ngomvange ba kuba sesithole ama-arbitration awards in favor of izisebenzi kodwa sithole ngani lako kuyasikhama futhi khonoko ukuthi sigcina sithengisa i-equipment ebesincedisa thina emsebenzini njengezisebenzi so ludubo olukhulu sibili ukuthi abantu bayafa ngendlela wena besiye emsebenzini ngokuthi akula mali amadriwati imali yayiprintwa lapha isiyo yethu so ngesilungu liquidity crunch so akula mali liqiniso sibili ukuthi izisebenzi kakholi
nxa sisigangela njalo inani lezisebenzi elikunhlanganiso yezesitu selahla kakhulu siyakwazi ukuthi kwakulabantu abangu-300,000 khathesi labantu abayi-150,000 kujoni khonoku umoya
kutsho ukuthi abantu abaningi bayalahlekelwa imisebenzi njalo kusitsho ukuthi kunga-affecta amandla ezisebenzi kusasa ngokuthi izisebenzi ukuze ziqine kufanele kube zinombolo ukuthi zingakhi kuzasi-affecta kusasa ukuthi sizachallenja njani ama-policies amabi kahulumende sizachallenja njani ama-policies amabi ma-employers so nxa i-economy izaqhubekela phambili umnotho uzaqhubekela phambili usehla sibone ngani bebaningi abazalahlekelwa imisebenzi so i-175,000 ekukhona ku-ZCTU inumber ebesingayikhangeleli besikhangelela ukuthi aluba inamba ekhwelayo so kuyasiphambanisa nje kodwa abalaleli kufanele bebekwazi ukuthi ZCTU kwamanje besingakhangeleli abantu abaqhatshiwe kumthethweni kuphela sikhangelela uZulu.